Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesibili mhla ka 24 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amazwi akho ubaba uSibusiso kabusekanga ngoba ukukhuluma sigqibela iqiniso yikho kungalunganga. Uthini ubaba uSibusiso ngalaba abalamancwela ka 2008?
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi uhulumende uzaqhuba ukhetho olukhululekileyo, kuthi nxa umongameli Mnangagwa enqotshiwe uzavuma ukusuka esihlalweni. Kodwa abanye abakukholwa lokhu.
Hayi, inyathelo lelo siyalizwa sibili, kodwa kuqakathekileyo yikuthi amapholisa azakwanelisa yini ukuthi enze umsebenzi wabo.
Amabandla ezombusazwe amukela ukusungulwa kwemithethwandaba ezahluza amacala odlakela oluphathelane lokhetho. Umbukiso walonyaka wamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhlanje koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uthi ukhetho oluzayo luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo kungeladlakela lokwethuselana. Njalo uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa enganqotshwa kasoze eyalele embusweni. Umoyo wethule amazwi la eseLondon kwelePilitane izolo lapho abenxuswe khona inhlanganiso yeChatham House ukuthi akhulume ngelakusasa leZimbabwe. Wengeze wathi uhulumende ufuna ukulungisisa ubudlelwano bakhe lamanye amazwe, yikho nje ethembisa ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umoyo ucele eLepilitane ukuthi liphathise eleZimbabwe hathi ngoncedo oluya ebantwini kuphela olufana lokudla, kodwa langenhlelo zokuvuselela umnotho. Ucele osomabhizimusi bakweLepilitane njalo ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe ngokuvula amabhizimusi kunhlangothi zonke zomnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana.
Amazwi akho ubaba uSibusiso kabusekanga ngoba ukukhuluma sigqibela iqiniso yikho kungalunganga. Uthini ubaba uSibusiso ngalaba abalamancwela ka 2008, abalamancwela ka 2003 la ka 2001, usehla usiyafika ngo 1982, bakhona abalahlelwe emahlathini, abangcwatshwa emangcwabeni angcwaba abantu abaningi. Kumele ukuthi nga umbuso kababa uMnangagwa uqinisekile ngenkululeko leqiniso, ngabe kuyabuya yelwemuva ukuthi labo abayizintandane baboyise labo nini abangakwazi bangathi bakhululeke ngeqiniso. Inkulumo yakhe igcibela iqiniso kayilivuli, ayilaqinisa inkulumo yakhe.
Uthi ukhetho bazaluqhuba ngendlela ekhululekileyo ezasuthisa wonke umuntu ngoba bafuna ukuba eleZimbabwe libuye lidlelane kuhle njalo lezizwe zomhlaba.
Akutsho ngumgunyathi engathi mina yi-bribery. Ngobana singathi thina ukhetho lwalonyaka lungabi lodlame, kungabi labashiselwa imizi, kungabi labahlukunyezwayo. Kodwa bakhona abantu abavele sebeyahlanyelwa enhliziyweni zabo lengqondweni zabo ukwesaba kwakudala abalamanxeba. Umuntu owatshaywayo, owabulawela unina, wabulawela uyise, wafihlelwa umalumakhe, uvalo alokhe lalo lusuka ngo-1985 lokhe lalo. Kungeke ukuthi wena umuntu onjalo ukhululekile, uyavote sesaba ukuthi ngavota ngenye indlela bazabuya labantu abangibulalayo. Ukuthi nga umbuso kaMnangagwa lo kaSibusiso Moyo uleqiniso, ngabaqala bayethoba amanxeba, bayethoba ukwesaba, bayethoba ulwazi lwalabantu abalinyazwa kudala luphele, bese siqala kutsha phansi ekhasini elimhlophe elingabhalwanga lutho sithi sesiyavota ngokukhululeka. Ukwesaba abakuhlanyele ebantwini lokho kukhona abantu lokho besesaba, ababulawayo bayesaba, abalahlekelwa izihlobo bayesaba. Ngakho umkhetho olulo abantu abayesabayo alukhululekanga.
Ucele njalo eleBhilitane ukuthi lixhase eleZimbabwe kunhlelo zentuthuko hathi ukuliphathisa ngokudla kuphela. Ngakho uthe osomabhizimusi bakweleBhilitane kumele bazetshala izimali zabo eZimbabwe esithi zizagcineka kakuhle. Uthini ngalokho?
Singakubisele muva ezifungweni ezenziwa ngumgabe ngemva kwenkululeko. Wacela abengilandi ukuthi bakhululeke, babe lomusa, babe lothando, bancedise ingqubekela phambili kweleZimbabwe. Esenza njalo ubaba umgabe echayinja efihla umphini, wachabalalisa usapho lonke lwabantu emathebelelendi ngogodo, wabulala, wabhidliza. Kodwa ngale kumaBhilitane, lama-America, lama-German, lama-Russia, emamatheke sithi asisebenzeni, sithuthukiseni ilizwe, kodwa ngemva kwakhe, phephuluza abantu eqedisa ilizwe. Abakwenzayo obaba uThukuthiso Moyelo baba umnyango kwakho kunjengakhonoko ukuchayinja ufihla umphini uluma uphozisa. Inkululeko le ngqubekela phambili yeZimbabwe izabonakala ngokwazi iqiniso lokuphela kokwesaba loxolo lokukhululeka kwabantu beZimbabwe bona, hayi abengilandi. Ngakho amanxeba la abantu abalayo alungiswe nini, apholiswe nini? Labana balahlekele egangeni bangcwatshwa ngamanqe lamakhanka balethwe nini ezizalwaneni zabo ukuze kube lenkululeko, kube loxolo, kube lomusa phakathi kwabantu.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe. Amabandla ezombusazwe athi ayakwamukela ukusungulwa kwemithethwandaba ebhekane lokuhluza amacala odlakela oluphathelane lokhetho lwalonyaka. Umsekeli kasikomitshi wamapholisa umnumzana Erasmus Makodza utshele intathelizindaba izolo ukuthi le mithethwandaba isungulwe kuzo zonke izigaba zelizwe. Wengeze wathi abazafunyanwa behlukuluza abanye kumbe bebethusela ngenxa yezombusazwe bazabotshwa bagwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka efika elitshumi. UMakoza ukhuthaze amabandla wonke ukuthi akhankasele ukhetho ngokuthula njalo aqhube inhlelo zawo zokukhetha abazancintisa bewamele kungela kudlephana lokutshayana. Sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena ozancintisa kuma-primaries aleli bandla edinga ukumela itsholotsho North edalele ephalamende. UGawule uthi izaphathisa ukwenqabela udlakela limithethwandaba.
Inyathelo elihle kakhulu ethathwa nguhulumende ukuthi adale amakhothi lawo ayiwo azancedisa ekutheni amakhesizana lawo asetshenze masinyani kungazaba lokuphuza njalo ngendlela ebalulekile. Ikakhulu lokhu kukhangelela ukuthi ngendlela uhulumende okhokhelwa ngoba uMnangagwa ozama ukuthi aveze sobala ukuthi ufuna ukhetho lolu lube ngumhlobo bani wokhetho, ufuna ukuthi ukhetho lolu lube lokuthula. Yikho lokho ekuthumayela nje kukhuluma ngokuthi hatshi asifuni ukuthi kube lodlakela, asifuni ukuthi kube lodlakela. Ngakho-ke xa kusiba lodlakela amakhothi esekhona, laba abaza kwenza udlakela bazabe besiya emthethwandaba besiyatongwa amacala abo odlakela nala esikhuluma ngawo. Ngokunjalo kuthi konke lokho uhulumende ulungiselela ukuthi ukhetho lube lokuthula, kube lukhetho lungeladlame. Ngezinye indlela yikho okuqondwe nguhulumende ababa uMnangagwa.
Ubona ukuba khona kwemithethwandaba le kusenqabela yini abantu ukuthi bethuselane bagamulane kuyiwa nje kukhetho kumbe solwedlule lona ukhetho?
Ngibona umthethwandaba lo usenqabela ukuthi abantu benze udlame njengoba sebebonile ikakhulu kuzaba kulutshwana ukuthi lenxa kungaba khona ngoba abantu babekwazi inyathelo ezathathwa ukuthi bazathathelwa inyathelo elibanzi uhulumende ukuthi bajeziswe ngokwenza udlame. ngokunjalo kuzaphungula mhlawumbe sizabona udlamela usehle kwakathethe emthethweni alethe ngokudaleka kwamathethwandaba le eyokuthezisa labo ababebethe badala udlame kuphambanisa ukhetho abantu amanye amazwe bese sikhangelela nje abantu angani nasengabantu vele abangayenzanga ukhetho olukhululekileyo abale njongo ezokungcolisa nje umsebenzi oyabo yenziwe ngurhulumente ukuthi kube lo khetho olukhululekileyo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi yebo uDlakela lukabikhona kodwa kulokwethuselwa kwabantu iZANU PF kwezinye indawo khona ngapho eTsholotsho kuminjani?
Mina ngathi ngabona laba bantu yibo kuthiwa balamanga labo ke sesikhuluma inkonzo yodumamele yibo abantu abalamanga. Mina ngathi nje akulamsindo kulokuthula silokumangalisayo. Ngathi nje kulabanye ikakhulu mina into engiyanginanzelele ngikunye mntungameli ngabe sikhuluma ngokwamabandla bandla amabandla ngamabandla. Mina into engiyibonayo amabandla ngamabandla yiwo angane alokunye okuyizinto kwangaphakathi okwangaphakathi kwemizi yabo okungahambi kuhle khonaokuthi abantu abanye abantu babe besilwa ngamandla ukuthi bangene ezikhundleni lezi besenza indlela zonke zokuhamba nje kuthiwathi kuthiwathi lokwethusela abantu nje uthela umuntu abantu ngabe basebandleni linye ukhuluma ngomunye umuntu abani kwelinye ibandla yikho kuphela okukhona nje yala lokho akukhethile ukuthi kwenziwa yiphi liphi bani amabandla akwenza nje ngokunjalo khonaokuthi umuntu athela umuntu ethithe omunye umuntu ngenxa ukuthi uyamkhontesta semthitha njenge-enemy semenza nganti umuntu lowo sehambe ekhuluma kubi ngaye yikho kubi nje kuphela okukhona engikubonayo ngoba abantu abafunde kuphela ukuthi xa umuntu izokuthiwa idemokrasi nalezi khuluma ngayo dungamele ukuthi umuntu kumele avume ukuthi yena ukwenza kuthiwa ukhethiwe umele kube lokhetho kanti uzangena njani kungantiwa umuntu wanokungena nje esibayeni ingane inkomo lalo engena esibayeni ungazange ingane inkomo lazo ziyabalwa njani edibheni ukuthi zingani ngokunjalo vele umumo nalowo yiwo otholakala edungamele andazi kulokuthula kumangalisayo lokuthula okuhle kakhulu and kungaqhubeka kunje saba lokhetho oluhle kakhulu olumangalisayo olukhetho but kona kwane ngikhuluma ngako kwamabandla tubandla uzathola khonokwana yikho nje okungani omunye umuntu uyawubona ukuthi umuntu lokade uzama ukwenzani la ukuthi umangala uthi abantu laba indaba bephongeyenza izinto ezingelamutho njalo ezingafanelanga zenziwe.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF. Isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Thabita Khumalo uthi lanxa beyamukela imithethwandaba le kabakabi leqiniso ngobuqotho bayo.
Hayi, inyathelo leli siyalizwa sibili kodwa kuqakathekileyo yikuthi amapholisa azakwanelisa yini ukuthi enze umsebenzi wabo ngoba sonke siyakwazi ukuthi amapholisa kuleli lizwi ngamapholisa ahlonitshayo ngaphandle kwamanye amazwe benza umsebenzi omangalisayo kodwa udubo olukhona yikuthi bangabuya ekhaya sebefuswa ukuthi benze intando yezahani. So esingakwaziyo lapha yikuthi bazanelisa yini ukuthi babophe abantu abalodlakela ngoba sonke siyazi ukuthi abantu abaqala udlakela izani sikhuluma sinjenje emaphandleni sokadiploya amasosha angu-5,000. So umbuzo esabe sesizibuza manje ngokuthi khathi masosha asedingani-ke emaphandleni wona kumele bahlale emabharakini ngoba umsebenzi wabo kulondeleza ilizwe leZimbabwe hhatshi ukuhlukuluza abantwana besezimbabwe hlukuluza nje ngokuthi izano iyabe sibatshela ukuthi benze njalo.
Ngezinye indlela akaliboni yini imithethwandaba le isebenza kuhle mpela ibajezisa labo abezanu PF abangatholakala besephula umthetho?
Thina esivela khona kathesi ukuthi esisithi thina singatshayi ngebandla le-MDC kodwa ngubaba Thabisa ngahamba emaphoyiseni sifithi siyaripota ukuthi sitshayiwe yithe sasibuthwa oma sitshaya babe yibo thina esibatshayileyo. So sizakuma sike sibone ukuthi njengoba kuthiwa sokule nguquko sokuzaguquka yini emakhodi yini sonke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC lo daba lethu olusemakhodi nganini sikhuluma kunjenje. So sifuna ukubona-ke manje ukuthi bazakupha omantshi ithuba lokuthi benze umsebenzi wabo ngendlela umthetho efuna benze lowo msebenzi lapho esesizakholwa khona ukuthi hhayi kuyathembisa ngoba kakhathisa izani phela iyandisa ukuthi umalise emgwaqweni ithengisa ukuthi ifuna ukuthatha isandla sokudla lapho ifuna ukukhona isiya khona, kodwa wena ungele ukunanzelela unganyathelanga amabreki uzayibona isiqansa futhi sesiya phezulu. So sizakhula sesibonile umsebenzi wangkhona usuyenza ke.
Ukhuluma ngamasotsha elithi athunyelwe izanu emaphandleni, kodwa liya kulandula lokhu leli bandla lithi akulanto enjalo, likhuluma njalo nje ngoba liyakwazi ukuba nalizanqotsha.
Hayi, kasikhulumi ngento esicabangelayo. Umkhulu wamasotsha waphuma ikhuluma njalo nje, akulotshiwe kulembini. Ayisithi sakukhuluma silandela kwakhuluma nezinye zenkokeli zabo. Kodwa esikutshoyo yikuthi kanti kambe njengabantwana baseZimbabwe sizahlala sihlukuluza nasisodwa ilizwe lichitheka lisenzenje, sisithi sifuna ukuya ngaphi, sitshiyelana abantwabethu.
Ukuze ukhetho luqhutshe ngendlela lani lizizwe likhululekile, ngoba esikhathini esiningi landukugcona ibandla leZANU PF, kuyini elingabatshela khona ukuthi hayi ZANU sifuna lenze so ukubana lathi sizizwe sikhululekile, njalo ukhetho sivuma ukubana hayi luqhutshe ngendlela ekhululekile?
Njengebandla thina le-MDC sesaluloba ugwalo salulebeluzeki sikhala ngendaba esithi khona ngama-electoral reforms. Ngizakupha umzekeliso. Khathi sikhuluma kwenjenje, kuqakathekile uma sesiya kukhetho kudlathi lanxa sihamba sihamba sikhululekile ukuthi sikhuluma ngama-ballot papers la. Iphepha langikhona elithengiweyo lithengwe ngaphi, ngubani, njalo ozaprinta lawo mabhaloti ngubani, ngaphi? Ngoba lathi kumele sikwazi sibone kusenzakala, ukwenzethu sibekwazi ukuthi ezinye izinto esizizwayo ezenzakalayo nxa kuprintwa sibekwazi ukuthi siyazenqabela sizithini. Nxa seliprintile ibhaloti lona lelo ligcina ngaphi, ngubani, njalo kuprintwe amabhaloti amangaki, sikhangela abantu bahambe bayarejista. Nxa sinyangezela kungezelele ngenani elinganani, ukwenzela ukuthi nxa sesiqedile akulazi ukuthi thina siprinte amabhaloti ayi-8 million uzokuthi awuvota abantu abangu-15 million. Yizo zezinto esifuna zazi kusenza ukuthi zimi njani. Ezinye zangkhona khathesi sikhuluma kule voters roll, kumele siyibone ukuthi bona laba abantu esithi abarejistile yibo yini abarejistayo ngendlela okwenziwa ngayo amabhizara nenombolo esaziphiwa yiveki ezazikhombisa ukuthi endaweni enje kurejista abantu abangaka, endaweni enje kurejista abantu abangaka. Ayikhona ukuthi sithi vumbuvumbu sithi siyavuka sizokuthiwa lapho kwakurejiste khona abantu abayi-500,000 sokurejiste 1.2 million barejiste nini? Yona iveki yangkhona sokuthi gaga so bavule nini bengatshelanga uZulu? Ngoba kathi sinesikwaziyo wonke umuntu ongarejistanga kumele ahambe emahofisini aweveki, kakusele lokhwana ukuthi iveki yalanda abantu. So laba berejiste isikhathi bani ngaphi? Ngezinye zezinto esimazazi zonezo. So bangakunika i-voters roll sizanelisa ukuthi sibone ukuthi uhamba njani. Njalo sonke siyazi ukuthi ngesikhathi zirejista kwakuthiwe khona sasebenzisa isitupha kumbe ama-passport. So kumele sibe kwazi ukuthi ama-passportini laba bangaki, yiwo yini ama-passport nalawa okuthiwa arejista, ezitupheni yizo yini? So kumele basinike ubufakazi bona lobo abathi bona bangeke basika. So ngezinye zezinto kumele babonke bayazintshintsha. So nezo bangazitshintsha lisa besikhalelana.
Unkosazana Thabita Khumalo yisikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umbukiso wezamabhizimusi oqhutshwa mnyaka ngomnyaka oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala namhla koBulawayo. Abazabukisa lonyaka bakhangelelwe ukuba banenganyana nxa kuqathaniswa laseminyakeni edlule. Umbukiso lo uzangenwa ngamankampani amakhulu lamancane aweZimbabwe kanye lavela emazweni achiyeneyo. Eminyakeni eminingi edluleyo bese lehlile inani lamankampani abukisa impahla zawo e-trade fair, ngoba bebalekela ukubhidlika komnotho welizwe lombuso kamnumzana Robert Mugabe. Ingcweti zithi ukususwa kukaMgabe embusweni libutho kulakho ukupha amankampana kwamanye amazwe umdlandla wokuzebukisa. elebotswana ngelinye elithumele osomabhizimusi balo ukuyabukisa abakuthengisayo e-trade fair. Kubika uMartin Ngwenya.
Amankampani akwele Botswana athi abona iZimbabwe njengomkambo omuhle wokubukisa impahla kanye lemisebenzi yawo ukuze athole ibhizimusi. Kungakho akubona kufanele ukuthi abukise njalo embukisweni weZimbabwe International Trade Fair. Amankampani kakhulu uhlangothi lwamafekithali alungisa impahla akhokhelwa inhlanganiso ebona ngokukhanga ibhizimusi kwele Botswana. EBotswana Investment and Trade Center, iBITC, iwasembukisweni weZITF lonyaka. IBITC ithi umbukiso weZITF usezingeni eliphezulu, iyindawo lapho amalunga ayo angenelisa ukukhanga amehlo awebhizimusi. Umphathintambo obona ngobudlelwano beBotswana lamanye amazwe, uMnumzana Vincent Seletsa, uthi iZimbabwe ngumakhelwane oqakathekileyo kakhulu kwezokuthenga lokuthengiselana, ikakhulu amazwe omabili ekhangele ukwehlisa ukuthembela kakhulu kule South Africa ekuthengeni impahla.
Zimbabwe is a very, very significant player in terms of what the potential it has.
Zimbabwe liqakathekile kakhulu ekuthengeni lekuthengiselaneni ngoba sithola eyinye indlela engayisiyo ukuthenga elizweni leSouth Africa kuphela.
UMnumzana Stan Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala eHabron, uthi kuqakathekile ukuthi amazwe omabili aqinise ubudlelwano kwezokuthenga lokuthengiselana, ikakhulu uma ufuna ukusuka ekuthembeleni kwele South Africa.
Into ade siyimelele kwesikhathi eside ukuthi amakhampani asebenzisane leZimbabwe, bakhangele okungekho eZimbabwe, abeZimbabwe la bakhangele okungekho eBotswana, ukuthi amazwe la ame ukusebenza kakhulu leSouth Africa, basebenzisane bona bodwa.
Omunye okubhizimusi yokuthenga ethengisa izimithi ezifuyo phakathi kwamazwe omabili, uMnumzana Rodwell Moyo uthi uyakuthakazelela ukubukiswa kwamankampani eBotswana e-trade fair ngoba kulithuba lokuqhelisa ubudlelwano kubhizimusi.
So kuyithuba elihle ukubona amakhampani eBotswana ebuya e-exhibitor e-trade fair. Thina ama-exporters izinto ezijiyajiyeneyo eZimbabwe sizathola amathuba okukhulumisa lomabhizinisi beBotswana, lapho esizabumba khona ukudlalana okuhle okungaphakamisa umnotho wamakhampani zethu ngapha ekhaya lamakhampani zaseBotswana.
Nyakenye eleBotswana lithumele amankampani alithumi lanye ukuyabukisa eze-TITF njalo wonke aveze ukusuthiseka noma nje belokhathazeka ukuthi umbukiso lo awuselasisindo njengakudala. Kodwa lonyaka umumo uguquke kancane kule themba lokuthi ngemva kokungena kwamongameli omutsha Emmerson Mnangagwa, yena okhiphe umbuso wayo ngomongameli Robert Mugabe, isithunzi seze-TITF laso silakho ukuphenduka. NginguMartin Ngwenya, oyindaba ze-Studio 7, ngiseHabron kwele Botswana.
Kumaviki amabili edluleyo lizakhumbula ukuba nasike saxoxa lomgcini sihlalo we-MDCT eMelika, uMnumzana Dan Moyo, esithi ugatsha lwakhe kalusoze luthathe uhlangothi kudaba lokulwisana phakathi kukaMnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe. Sebeguqule izenzo. Umoyo uthi sebekubone kufanele ukuthi basekele uMakhuphe ngoba nguye umholi we-MDCT oqotho okhethwe kulandelwa umthetho sisekelo webandla.
Sithethisa ngokuthi ngoba sesibhekisisa ukuthi i-constitution yethu ebandla le-MDC kahle kahle ithini ngokumele kwenziwe ma inkokheli ingashona, in this case umongameli uMorgan Tsvangirai owasitshiya mhlaka February 14. I-constitution ithi lowo ngu-deputy president kumele abize i-extraordinary congress kungakapheli inyanga ezingu-12, njalo kumele leyo congress ayi-announce at least a month before isenziwe. And sithola ukuthi uMongameli Khuphe ulandele umthetho we-constitution yethu to the T, wayibiza i-congress, beza abantu ba-electa i-leadership entsha. And so because of khona lokho kwenzakeleyo, lathi-ke sesidecide ukuthi kungcono silandele i-constitution yethu sisapote lokho kwenziwe libandla lika-Dr. Khuphe.
Siyazi bakhona abanye khonapha abathi sebalixotsha ugatsha lwenu, bathi solwaxotsha eMelika sokulogatsha lwabo. Ngakho lokhu sokusitsho ukubana selehlukene vele njenge-MDCT khonapha Premier League?
Well, laba bantu okhuluma ngabo vesibili singabambananga labo from kudala ngabantu nje abakhontesta iCongress yethu ka-2011 badliwa kuleyo Congress. They've never been members. Ngoba iConstitution yethu ithi i-membership yethu is based on ama-subscriptions. If kungadlula 3 months ungabhadalanga ama-subscription akho, you cease to become a member. Laba bantu okhuluma ngabo abazithi bona basixotshile, asazi ukuthi basixotshe bona beyini ngoba bengasiwo ma-member e-MTC. Ungababuza ukuthi bagcine nini ukubhadala ama-subscription abo. Thina izimali esizaziyo abazibhadalayo was ngo-2011 lapho ababhadala khona just ukuthi ba-conteste ku-Congress hoping ukuthi maybe bazowina. Other than that, i-membership yabo as far as we're concerned yalapsa kudala. So I don't even know ukuthi mabe zibona baxosha thina, basixosha on what basis njengoba bengasokuma-members. Njengezizalwane zeZimbabwe ezibone udubo from izanu for iminyaka yonke le opportunity ukuthi sisebenzisane, sibambane, si-unite, sivotele uDr. Khupe ngoba so far nguye nje kuphela esimbona ele power engakonisa ukuthi siwise izanu PF ngoba ulandela umthetho we-constitution yethu. Ungabheka even i-team yakhe i-balance namakhosikazi lamadoda 50-50. Ubheke also le tribal line. Yiyo nje engingathi party, the only party eZimbabwe khona manje engingathi it is gender and tribal balanced ngoba ibalansekile sibili kakuhle. Ayilabandlululo, ayilanepotism, ayila tribalism, ayila gender discrimination. It's a well-balanced leadership team that I think is going to resonate kakhulu nabantu bakithi ekhaya.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcinisihlalo we-MDCT kaNkosazana Thokozani Khuphe eMelika. Icele likaChamisa lalo selile nkokheli yalo lodwa eMelika eliyikhethe kumaviki asanda kwedlula. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court koBulawayo ukhangelelwe ukwethula isinqumo sawo kudaba oluphathelane lombango webizo le-MDCT namuhla. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parire Nyatwa uthi umumo usubuyelile kusimo sawo sansuku zonke esibhedlela zikahulumende ngoba abongi labongikazi abakhalale umsebenzi ngeviki edlule sebebuyelile emsebenzini. Uthi abongi abaxotshwe nguhulumende phezu kokukhalala umsebenzi lokhu labo bavunyelwe ukuthi babuyele. Kodwa imbiko esiyitholayo ithi kwezinye indawo abakhokhele ukutshengisela lokhu sebetshelwe ukuthi kabasoze baqhatshwe kakutsha. Koso ya mode mokuthula bazalwane ingoma ka Babes wodumo ehamba lomampintsha inzisa nje yokulivusa ekuseni ngelanga langolwesibili. Hayi ke isikhathi sesihambile sihlobo zami, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo ubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi uhulumende uzaqhuba ukhetho olukhululekileyo, njalo uthi umongameli Mnangagwa enganqotshwa kasoze eyalele embusweni. Amabandla ezombusazwe yamukela ukusungulwa kwemithethwandaba ezahluza amacala odlakela oluphathelane lokhetho. Umbukiso walonyaka wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhlanje koBulawayo. Kwaneleke mthwakazi omuhle litshone kuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngesikhathi sika half past seven. Lilo Chris Gande mina asihlanganeni njalo kusasa ngesikhathi sika half past six. Litshone kuhle mthwakazi omuhle matukanduna bafubhatila.